Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 1 kuMabasa 2024 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Nanzelela ukuthi abantu akabazange babukele indaba yamagogo kathesi akukacaci ukuthi imali yakhona izabe isebenza kanjani.
Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo olutsha lwemali ole-structured currency uhulumende akhangelelwe ukulusungula ngolwesihlanu alusoze lufeze injongo yalo.
This is a wonderful opportunity umuntu angayithola empilweni yakhe. Uzothola isikhathi zokufunda into eziningi ngokwenza ne-international law relations lama-rights of abantu esibathi ngama-stateless persons.
Izifundi ezine ezivela ekolitshini leZimbabwe is a Kiel Kuti University ezivalisa zithi ukwethekelela kwele Melika ukuzophatheka emncintiswaneni wePhilip C. Jessop International Law Moot Court kuzaziphathisa. Abakholo lwesiKristu baqhubekele phambili lamhlanje bagqibe imithandazo yokunanza ikhefu lePhasika lokubethelwa kwenkosi yawo uJesu esiphambanweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ezinye ingcwethi ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo olutsha lwemali ole-structured currency uhulumende akhangelelwe ukulusungula ngolwesihlanu alusoze lufeze injongo yalo yokuthi umnotho welizwe ungagugudeki ngoba kungalandelwa ngamanyathelo eneleyo lungakasungulwa. Umnumzana Mthuli Ncube, umphathintambo ogatsha lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali, ubikwa isithi uhlelo lolu luzaxhunyaniswa legolide kusungulwe i-board ezahlolisisa ngemali okuzamisa ukuwa kwamandla emali yeZimbabwe. Sixoxele ngcwethi ecubungula izo umnotho welizwe umnumzana Masimba Kutshera olwela ilungelo loluntu ukuze sizwe umbono wakhe ngalolu daba.
Uhulumende yikho umsebenzi ukuthi alethi themba ebantwini institution to obuyisa into ezibe nge-structured currencies lamanye ama-reforms engabuya even ngaphambilini.
Iyabambeka yini le imali njalo ubona ingani izasebenza njani ixhumane legolide?
Yabona silawo ama-gold coins kathesi emgabeni. Bayathengisa ama-gold coins. Bona bezama ukuthi abantu bese bethinta base baqalisa ukusebenzisa ama-gold coins. Kodwa uzama nganazela ukuthi abantu akabazange babukele indaba yama-gold coins. Kathesi akukacaci ukuthi imali yakhona izabe isebenza kanjani. Kodwa nxa ingabulethi imali yona leyo naye kumele ayisebenzise. Uzobona ukuthi kathesi okunye okuzamisayo ukuthi uhulumende usebenzisane ama-Zimdollars kodwa yena engayithathi ama-US dollar uma sezisizani njengokuthatha i-passport anjengama-toll gate. So khonokho ukuthi uhulumende yena ufuna ama-US dollar kithi kodwa yena esithi sebenzisani ama-Zimdollars nxa selithenga anything else. Yikho okunye kuzoyenza ukuthi xa kungalungiswanga khonokho i-currency, i-structured currency system le ingasebenzi.
Nga umnumzana Mthuli Ncube esithi kube le board, i-currency board.
Angazi ukuthi uhulumende uzabathola yini abantu ukuthi nabo bapopularize leyo currency kodwa sokumele kube nabantu esibili ungasebenzelwa nge-board ukuthi i-currency kumele isebenzise labo balaleli kube nama-checks and balances kodwa i-board composition yangkhona i-suspicious siyabe ingathuki.
Lo mnumzana Masimba kutshelwa ingcwethi yecubungula ezo notho elizwe njalo elwela ilungelo loluntu webekhuluma ecingweni le Studio 7. Izifundi ezine ezivela ekolitshini eLizimbabwe Ezekiel Guthi University ezibalisa uAquila Moyo, Trish Fende, Takutswa Nashe Chinyemba, loThatiwa Chiponza zisekwethekeleni kwelemelika ukuzophatheka emncintiswaneni owePhilip C. Jessup International Law Moot Court owaziwa njalo ngokuthi Jessup Moot Competition. Umncintiswano lo yiwo omkhulu ukwedlula yonke imncintiswano yabafundela ukuba ngamagqwetha emhlabeni wonke jikelele. Njalo ungenwa izikolo zamagqwetha ezifika phose amakhulu ayisikhombisa. Iqembu leli likhokhelwa ngu-advocate Nyasha Charamba osebenza lenhlanganiso yamagqwetha yeZimbabwe Lawyers for Human Rights. UThabo Kancube weStudio 7 uxoxe lomunye wezifundi lezi uAquila Moyo.
Esikulandeleyo lapha eWashington DC is the Philip C. Jessup Moot Court Competition. Sibuyile lapha njengamagqwetha sizofunda.
Ngalesi sikhathi liseMelika, yikuphi elikhangelela ukuthi libe likufunda?
Siza lapha ukuzofunda ngezinto ezilokuyenza ngento eze international law and the rights of stateless persons. Uthi abantu abangelalizwe kumele bayenziwe njani indabeni zomthetho. Yibo lapho esikulandileyo eWashington DC simelelela iZimbabwe Ezekiel Guthi University leZimbabwe.
Yiwuphi umbiko ongawupha kwabanye abasakhulayo abaqhuba izifundo ezifanayo abaseZimbabwe abangabe bedinga labo ukuthi bathole ulwazi olunje?
Into engathanda ukulitshela yona abonke abaseZimbabwe ukuthi this process, this is a wonderful opportunity umuntu angayithola empilweni yakhe, for you to come to Washington DC and ube part of Philip C. Jessup Moot Court Competition. Ngoba uzothola isikhathi zokufunda into eziningi ngokwenza nge-international law relations and lama rights of abantu esibathi ngama-stateless persons, abantu who don't belong to any national, abangelandawo lapho esingathi bavela khona.
Lo mnumzana Aquila Moyo omunye wezifundi zeZimbabwe Ezekiel Guthi University ezisemelika emncintiswaneni wePhilip C. Jessup International Law Moot Court. Ubexoxa lo Thabo Kancube weStudio 7 ekhonapha eWashington DC. Namuhla lusuku oluqakathekileyo emhlabeni wonke jikelele kulandela usuku olukhulu izolo oluphawula ukuvuka kukaJesu. Ngosuku lolu lamhla abokholo lwesiKristu bakhonza endaweni ezehlukeneyo lapho abakhulekela wonke umuntu, njalo kulabo abakholwa okwesintu isikhathi sokuvalelisa izihlobo labangani kulungiselelwa ukubuyela emsebenzini. Sixoxe ngosuku lolu lwePhasika lomfundisi Trevor Masuku nobhala jikelele wenhlanganiso ye-Evangelical Fellowship of Zimbabwe.
Ikhefu lePhasika into eqakathekileyo ngalo yikuthi yisikhathi lapha esikhumbuzana khona ngalokhu uJesu asenzela khona, ukufela izono zethu njalo esevuswa ngemva kwamalanga amathathu. Yiyo esingathi i-significance ye-holiday le yePhasika.
Ye, manje linanze njani usuku lolu khona ngapho eZimbabwe? Sizokuthiwa ke lo mhlangano omkhulu
amabandla amaningi abe lunanzelelwa usuku lwakhona ngendlela ezithiyeneyo, kodwa esikubona endaweni eziningi yikuthi kube lama-services which were specifically kungakhangelanga ilanga kuphela kodwa ukhangele iPhasika ngokwayo. Ngoba enye into iPhasika esikhumbuza yona ukuthi thina njengabantu sasiyizona kodwa uJesu wabuye ukuzothatha izono zethu. So yikho sikukhangela ngendlela singathi holistically.
Yey, masikhangela siyabona ukuthi abantu abaningi bayahlupheka. Abantu abaningi bakhala ngendlala. So libenzelana abantu ngesikhathi lesi.
Umbuzo omuhle lo sibili. Kule ndawo esijeneyo esembone khona engibone abantu belungiselwa esingathi ngama food parcels. Kade sibenge ngaba conference A Word of Life. Kulabantu abathize abazathola ama food parcels abavela amabandleni achiyeneyo e Word of Life ukuthi basizakale. Njalo ku conference yabo namhlanje wonke umuntu akade khona ku conference at least they managed to get a meal, bathole lunch. Kodwa izinto esizibonayo ema church amabandleni achiyeneyo ukuthi bayenze izinto ezichiyeneyo kuzama ukuthi banceda ama congregants abo.
Ye phosa lokugcina baba, sizwe ukuthi uthini amazwi akho okugcina khona.
Hayi, amazwi ami okugcina engingawatsho yikuthi ekukholiseni kwethu masingakhohlwa isizathu sokuthi sibe lokujabula namuhla. Isizathu kuyikho khonokho ukuthi uJesu wathatha izono zethu ukuthi sibe lempilo njalo impilo ephuphumayo.
Lo ngumfundisi Trevor Masuku unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Evangelical Fellowship of Zimbabwe. Siqhubekele phambili lamhla ngehlandla lesibili lengxoxo uGibbs Dube weStudio 7 ayiqhube lomfundisi Glenn Ncube okubandla leBrethren in Christ Church. Uxoxa ke leStudio 7 ezimele ngekhefu lePhasika.
IPhasika sikhomba ukuthi ukukhululwa ekugcilazweni kukaIsrayeli siyakhomba njalo ukuphakazela ukuthi umuntu uyamdinga umsindisi. Umuntu uyadinga ukuthi kube neyinto esigabeni sakhe ukuthi yena ahlengeke asinde. Igazi leliyanala lisehlukanisa njalo phakathi kuka-Israyeli namaGibhithe. U-Israyeli wayebonakala ngokuthi emizini yakhe kulegazi, kwamaGibhithe kungekho. Nangokufundisa u-Israyeli amandla kaNkulunkulu ngokwahlulela isifo nokuphakamisa u-Israyeli njengowakhe phambi kwezizwe, phakazela ukuthembeka kukaNkulunkulu ngezithembiso zakhe ukuthi wayephengizabuya ngibuye ngemva kweminyaka engamakhulu amane leminyaka ethile ngibuye ngizolikhulula. Ukuthi uNkulunkulu wayezikhethela abantu bakhe abahlengayo ekugcileni abehlukanise. Seze kunjalo-ke yafika ingilosi ebusuku afa amazibulo. Asefile amazibulo kunakala uFaro esegijima phakathi kobusuku esiyabiza uMosi lo-Aroni. Esithi Mosi lo-Aroni, sathana abantwana bakwa-Israyeli lenkomo zenu la yonke into yenu lihambe liyekhonza uJehova. Nase sibuya ngapha kuJesu, lokhu kukhombisa ukuthi ukufa kukaJesu kuyaletha inkululeko ebantwini laba bakholwa nguye ukuthi bakhululeke, ukuthi bakhonze uJehova, bakhululwe emandleni esono, akhulule ekugcilazweni emandleni obumnyama, akhululeke ukuthi babe lokhu uNkulunkulu afuna babe yikho khona.
Lo mfundisi Glenn Ncube okubandla leBrethren in Christ Church ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseGwanda. Ngokubona ubunzima obubhekana labantu abahlala emaphandleni, izakhamizi zesilonkwe eCholocho esigabeni seMathebelele North ziphumele umcabango wokusungula inhlelo zokufuya inkukhu zithengisa. Okwamanje zithi ziqhuba kuhle. Osokuyinkinga ludubo lokuswelakala kwamanzi ngenxa yesikhudumezi esidalwa yikuguquka komkhathi. Ukubika u-Anastasio Ndlovu.
Izakhamizi zesilonkwe zithi kuzakuba nzima ukuholela inkukhu ngoba zingavunanga lutho emasimini. Esinye isakhamuzi unkosikazi Siphiwe Nyati uthi loba kunzima uyaphila ngokufuya inkukhu esekhaya.
Kathe sizile inkukhu esangena asikhulume basincedisa kuqalisa bathe besincedisile, so saqhubeka lokho esihamba ngakho bagcina sebesitshiya laphana silokuncinyane, so sagcina lathi sesincedisa lathi silokhu isikhupha khona lokho okuncinyane esilapho. so silazo asikakhuli nje kwakhe kodwa silazo sesingathengwa kufikelisa siyabe sifisa ukuthi ngabe iyathi kuzumbijani ezandleni ufithani.
Esinye isakhamuzi seCholocho unkosikazi eThancube okuhlelo lokufuya inkukhu zesilungu uthi balichumi lambili kuhlelo lolu njalo liyabasiza kakhulu emakhaya.
Le nkukhu amabroiler iwasincedisayo njengakomama. Lohlelo lwabomama labo kuphela sange ngasingomama kodwa. Khonapho kulolu hlelo. Kathesi sathenga izibuthwane sisi uJanuwari bese hambisa abantwana lani sathenga ezingu-25 kuphela but sijayele ukuthenga 50 and then sibe sesizithengisa singathenga sibili kuhle ukudla kwanto sisifike siyathengisa hayi sibe lezuzo sibekwa kwi-extra kwethu laphana.
Esinye njalo isakhamuzi unkosikazi Crescentia Mthembu osuka ku-Ward 7 esiyabalandela village endawana line eCholocho uncoma uhlelo lokufuya inkukhu zesilungu.
Iproject yethu iyasincedisa thina njengabomama abasasebancane abavana abasakhulayo. Iyasikabile mali eningi ukuthi singakwanisa ukufundisa abantwana kodwa singomama esisakhulayo iyasincedisa ngento zekhitshini siyathenga imigazi yethu lawu display ekhabothini ukuthi la abavana ma befika babona ukuthi hayi umama ozamayo ozenzelayo yabona. Iqale last year iproject yethu so far sithengelele imigano.
Izakhamizi zeCholocho zikhala ngoncedo kumisebenzi yezandla ukuze zimelane lobuyanga lendlala yona esibambe isizwe sonke jikelele. Ngimele umsakazo weStudio 7 wobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abadabuka eZimbabwe bancoma okwenziwe inkampani yeKings and Queens Royal Funeral Services ezimisele ukuthwala umngcwabo kaSifelani Ngwenya obhubhele esibhedlela seJohannesburg lapho abeselatshwa khona. Gasayelatshwanga lapho-ke ngoba ubengela maphepha okuhlala kwele South Africa. Umndeni wakhe wehluleke ukuba le mali yokuthwala isidumbu sakhe okumele singcwatshwe eGokwe. Ukuze uGibbs Dube uxoxe ngodaba lolu, lomnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
SiZimbabwe Community in South Africa sidlulisa amazwi okubonga kakhulu iKings and Queens eyiyo esincedileyo ukuthi isithwalele umzimba wesizalwane seZimbabwe ongumfowethu Sifelani Ngwenya owaseJombe odlule kwele South Africa ngeviki eliphelileyo lapha angazange athole khona usizo esibhedlela. Bekunzima kumuli yakongwenya labakwendebele ukuthi bathwale umzimba nabo bawuse eJombe kodwa sibonga kakhulu ukuthi Kings and Queens yasingenela yathi yona izathwala zonke izindleko.
Yebo Mabhena, akusitshela ukuthi isidumbu sikaMoyi sithwalelwa nini ekhaya?
Kukhangelelwe ukuthi umzimba kaSifelani Ngwenya uhanjiswe ekhaya kuloleli vingi njengoba bokuyiholiday yePhasika. Kusele nje iphepha elilodwa okumele liphume econsulate yaseZimbabwe njengoba kungamaholiday baliphumanga. Sicabanga ukuthi njengoba kusasa kubuyelwa emsebenzini kuzachasiswa kusasa ngolwesibili ukuthi umzimba uzaphumani nxa amaphepha wonke esehlangene. Bonga kakhulu abeKings and Queens njalo futhi sikhuthaza izizalwane zaseZimbabwe ezilapha eSouth Africa ukuthi zibe lama policies ngoKings and Queens ukwenzela ukuthi nxa sekufike isikhathi esifana lalesi esehlele abakongwenya kungabi lo mthwalo onzima.
Lo mnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 eseJohannesburg khonale eSouth Africa. Weziphathelane leMelika namhla sixoxa lomnumzana Washington Jamela ngemizamo yokwakha kutsha ibholoho leScott Key Bridge elibhidlizwe ngumkhumbi othwele impahla ngeviki ephelileyo. Okwamanje kulokudonselana phakathi kwamalunga edale leCongress ngokumele kwenziwe ukuze kulungiswe ibholoho leli okuthwala khona impahla eningi yamabhizimusi. Kucatshangelwa ukuba kuzabiza amabhiliyoni amabili amadola eMelika, i-2 billion US dollars yokulungisa ibholoho leli. Ake sizwe umnumzana Jamela ekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngalolu daba.
Ibridge leli kumele lilungiswe ngokuphangisa. Kuzaba i-task emangalisayo kakhulu ukuthi i-administration ye-Baltimore endaweni le-federal bazama ukuthi balungise, ngoba ibridge leli liqakathekile kakhulu, njalo leya ndawo kudlula izikepe ezithwala imithwalo eminingi kakhulu, kumele kujahwe.
So abantu bakhuluma lapho ukuthi nxa kungalungiswanga ngesikhathi sizabona sokukhuphuka intengo yento eziningi kakhulu. Wena ukubona njani khonokho?
Kuliqiniso sibilanti. Kunjenje isikepe sona lesi sasithwele ukuthi asithweleni asikwazi asithweleni, kodwa-ke lokho esikusimile phela khona laphana. So kutho ukuthi yonke le nto kwakumele iyedeliva some ayahambi. Ukungasebenzi kwe-port yona liyana kuzodala ukuthi ezinye izinto zishode. So ma izinto zishoda, le ntengo iyakhwela. Nithi siphila ku-capitalist kuleli lizwe ama-shortages adala ukuthi indleko zikhwele ziye phezulu.
Iye, siyabona njalo ke nxa sikhangele edala legongorosi kukhanya ngazani kulokuphikisana phakathi kwama-Republicans besithi akumelanga ukuthi vele lilungiswe masinya, noma kule mali ethize eyaziwayo ukuthi khona bathi lokho kufunwa ngumongameli Biden abeyazikhulumela akula mali. Kambe kwedwani khonokho?
Angithi ngumnyaka wokhetho lowo Dube, so yonke into lapha eMelika ngalesi sikhathi isikhangelwa ngamehlo e-campaign. Yonke into akusela nto ongayenza engakhangelwa ngamehlo e-campaign. Kufana khona lokho ingozi nale e-bridge abanye bayikhangela ngendlela ye-Democratic Party versus the Republican Party. So kuyadanisa kakhulu ukuthi ilizwe leli lalo seli-reduced ku lazelfikaesigabeni sokuthi yonke into sikhangelwa ngamehlo e-politics.
Ukuthi vele sokehlela kunjalo vele kuphikiswana kuphela into ezinje bani.
Ithemba esinalo ukuthi kube khona ukukhula le maturity ebantwini babuyele esithembisweni saleli lizwe ukuthi kuphilwe ngenhlakanipho njalo ngokuhloniphana lokulandela umthetho welizwe oyiyo owenza umehluko omkhulu kuleli lizwe ukuthi lithuthuke lifike esigabeni eselifike kuso.
Lo umnumzana Washington Jamela isizalwane yeseZimbabwe esilandela izombo sazo obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseChicago khonapha kwele Melika. Sokuyisikhathi sokuthi sizwe imbono yenu linabalaleli beStudio 7 eliyithumela ngeWhatsApp.
Achono emsakazweni omuhle sithi amhlophe okwenzakale eSenegal lapho kunqobe khona i-opposition party ingenisa umfana omncane. Le ngxoxo leyo indoda lowe SANPF wathi yena akula opposition ezimisele elungele ukunqoba ama-elections. Iqiniso yokuthi indoda lo ulamanga lanxa ekhuluma nje uyazivakala. SANPF akaze inqobe ama-elections eZimbabwe loba nini ihlezi iriga. Ngitsho ngoba iZANPF ayinama-supporters. Ma uyisupporter, uyasupporter into enhle, usupporter i-development. Akutho ukuthi kumele ube yi-card carrying member ye-party ukuze uyeyifotela ukuthi inqobe ama-elections loba ungela card le-party. Nxa ubona into enhle uyayivotela leyo party, ngoba utshengisela ukubana uvotela i-development, uvotela ukudla, uvotela imali, uvotela i-health. Kuyini okungenza ukuthi iZANPF inqobe ama-elections? Ngoba yona ilama card carrying members, amasela abahola kuZANPF, abancindezela abanye abantu abalambayo. Ngakho iZANPF ayila ma-supporters angayenza ukuthi inqobe ama-elections, ngoba akulanto enhle eyenzayo okwaye kuriga kuphela.
Hayi, khona siyakubona okwenzakala elizweni lakithi. Imali igcwele ezandleni zabochivayo, kodwa ama-citizen ayahlupheka. Ama-citizen kalamali, kodwa imali igcwele ezandleni zabo. Ilizwe lona ngokwalo kalilamali, kati bayithathaphi bona le mali? Abantu behlupheke elizweni, sekunikezwa ama-individuals rani. Abantu asebebhenefita ngabantu abalutshwana. Imillion is too much le mali, just a million US dollars. Bayithatha imali engaka? abantu behlupheke elizweni. Hayi kodwa le into yenzakala elizweni lakithi izosubuhlungu kakhulu manje.
Salibonani, salibonani ku Studio 7, salibonani. Hayi madoda, mina ngakwa kachiye izwe lethu selingeni lokuyangcwaba abantu, abantu sebehlala kwamanye amazwe bahambe ekhaya ngokuyangcwatshwa kuphela, so lilizwe bani lolelo? Hayi lo muntu lo kachiye, please ngathiwa ukhona abaseduzela ke bemtshela ukuthi hayi kachiye, kachiye sokumehlulile lokho, sokumehlulile impela, kachiyane lakho lokhu, mina ngakwa sehlulekile lezanu yakho, abachiyane lakho. Lizwe lethu selingamarenkenya shua, haya nasesidiniwe shuwa ngalubaba lo, hayi hayi hayi, hahambe lo baba kachi.
Siyalibingelela basakazi bethu abathandekayo, sibona khona umkhathe nalesikubo bantu unzima lobo sikubo
kuthiba akethi sengukusimangaliswa kathi manje ochabangu sebayangabi zona bachithela abantu badlala ngembono yabantu, badlala amavoti abantu, sebayanga bangasazwakali basadlala imali abayifumbathiswa izano ngoba banako sokuthula phela abavele phela sibabone phela bacatsheleni manje bacatshele ukuthini sibalindile phela sibone phela ukuthi bayayenzani abayenze phela abantu ababonayo ukuthi bayazenza okungcono kulalo kulo chamisa ngababuyenze phela sibalindile.
Salibonani, salibonani kwi-Studio 7. Ngokuqala mbingeleli abasakazi bethu abayibo abasihlanganisayo ekulenini sonke ukuze sikwazi ukuhlangana. Lo nyaka siyakhala thina lapha esigabeni sasemasungamala elupani. Isigaba lesi nani sicashile kancane and kukhona okunye singakutholi okwenzakalayo. Sinenkinga yamanzi njengoba izulu lingananga, idamu lethu elikhulu alilamanzi, lingalamanzi njalo besicela amadoni lawa abahamba bewafaka kwezinye amanye amaprovinsi abasebenzisa amathephu lamasola khona lapho kule ndlela nje abakwenzayo lapho. Kodwa-ke futhi ufakwa amasola kuyezwela amaklebhu enkomo, idoni leyo siyayicela nakithi ifike esigameni sofunkamala ngoba sineproblemu yedamu, sike sazama selikepha idamu, saphazamiseka asitholanga amadoni, asitholanga mali, idamu lethu eligcwele udaka njalo ithile liselamanzi. So sicela le doni leyo ifike kithi nathi zosifakela amasola inkomo zethu zikwazi ukunatha ngoba nje sizofazi ukuze zibulawa indlala otshani. Kodwa sicela amanzi kakhulu. Okhulumayo ngu-Big Five esigabeni saselupane masungamani.
Studio 7 wasakazi, ngibone uChabango elupani lepupu emangcwabeni besiyangcolisa umcimbi omuhle. OChabango laba bathengisile impela, ungena nje indawo yonke ehamba ezifaka. Hayi futhi lokho kuthiwa nguChabango lokho, hayi kwaseza impela. Dayisile isizwe sikamthwakazi uChabango.
Studio 7, Studio 7, njani njani msakazi, njani msakazi. Ngibingelele nabalaleli. Ukhulumayo ngungwenya, ngungwenya umzandara, ngungwenya umzandara lapha edaluwe kubungane, kubungane ngiyokhulumayo lapha ezinkadini. Hayi siyakuzwa msakazi ngendaba yakahulumende le yasepupu le yokugijimela ukuyahlanganyelana nendaba yenkosi lapho kwalala khona amaqhawe khona ngale lapho kwakuliwa khona.
Labo ngabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona.
Studio 7 wasakazi, ngibone
lingakhohlwa luyalandela uhlelo Studio 7 Live Talk. Sikelapho esabe sikhangela ukuthakazelelwa kwekhefu lephasika eliqale ngolwesihlanu lagqutshwa namhlanje. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela. Ezinye ingcwethe ezicubungula umnotho welizwe zithi uhlelo lwemali olwe-structured currency alilathemba lokuthi luzasebenza. Hayi ke sikhatha savumi ukuthi sibe sonke olivalelisayo. Yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.